abenkomo vela ngabona umuntu olima inkomo la isimo sakho na asikabi sihle zisafuna isikhathi ngene kuze kuphele yona linyaka kule zabe sesisimile ukuthi nga abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ulima lalaba abenelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor
ye kunzima kanganani sizokuthola amadonki amanye vele kungane akukuhle kangako
indlala ishaya ekwazi vela zibi sisiyadumisa nje ngokuthi ukusewula okulohlonzisa kubona from 18 December ngemuva kwalokho okuphonga ikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibe kulohlonzi so singakufaka sithi from 18 December kuzofika namhlanje kungu-2 January ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuzo zingabe sesimini sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhale ukuthi singalima ngazo kodwa hhayi khona akufani nokuthi sihle sihlale siyancengisa ngakhonokho kukhona
ye singathi-ke labo-ke abasebenzisa amadalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho
kuyatshaya sibili kakhulu sibili ngoba ayisithi sonke sikwenelisayo khonokho iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa
nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima okuzwayo kumbe kuzawehlula futhi
ngicabanga ukuthi into yonke le izagxila kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani nxa kuyukuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo mhlubulo wakithi ngapha nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona hhayi mbona thi sizawenelisa ngoba wona lo January siya ku-mid January mbona ziyabe seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono kodwa nxa kuyukuthi kuzalandela khona ukuyana sasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-March ngabo-February liyabe selisilela izulu hhayi mbona ngathi sizabe lokho sesimeni esingayisiso ngoba ngikhuluma kathesi kutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokuze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima so nxa kukusasa mhla ka-3 bezehola bona mhla ka-4 I think so kutsho ukuthi ukuze beyilima ungebalima bomhla wo-10 sukazdingaukuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ziyathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe so sesikhalela-ke besesigxile ithemba leselikhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hhayi isimo sesikuthethe ukuguquguquka ezinye indlela i-rain season yethu isitshintshile isiqalisa late la iphele late xa kuzawayileso simo leso hhayi bona thi sizafinda kodwa sisakuthembi khonokho phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzela ukuthi kungaze kwenzeka njengakathi esinje ngoba xa sithethe nezulu isulo emhla ka-18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wekhezi la kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hhayi ivike nje kuza kuthi kodwa kungenzeki khonokho